sicabanga ukuthi okwenze bangenelisa ukuthi bahlangane lathi kuyiwona umkhuba wokwenziwa kwezinto eZimbabwe, wokuthi-ke bona iZimbabwe bayibamba njengokuthi iHarare. So uma bebuyile bahlangane leHarare, basho ukuthi bahlanganele iZimbabwe yonke ijikelele. Bese ngithi-ke ma kade kungabe besibabonile-ke labantu base-Commonwealth, kahle kahle babunkomo besinalokhu engqondweni yethu ukuthi ngabe ulwazi lolu besiluthole kusese lesikhathi ukuthi bayeza. Besizimisele ke thina njengebandla le-MRP ukuthi besizahamba khona leHarare, mhlawumbe sithumele abantu abangafika mhlawumbe 10 babe nama-placards nemibhalo thizeni nomusho thizeni esiwuchazayo ukuze bavule amehlo ngendlela abasebenza ngayo, ngoba esikunanzelelayo ukuthi-ke kuningi okuhlupha iZimbabwe ngaphandle kwezinto ezenzakale eHarare ezinokwenza nalokhu kwenziwa iZANU-PF. Ngoba singakukhangela kuphela ngesiZANU-PF zabona ingani kuthiwa kumele kulunge kuphela kuZANU-PF, kanti uhlupho luseZimbabwe yonke ijikelele, kumele ukuthi kulungiswe izinto ezinene. So-ke thina besahamba-ke lapho-ke manoma bengasiphanga-ke umcijo ukuthi sihlangane labo sikhulume face to face, besizimisele ukuthi siyedemonstrate khona ngale-ke siphakamisa ama-placard. Leyo nto izaba yithulu engcono yokuthi-ke sibonise umhlaba wonke nge-displeasure esinayo, khangeleke inhlupho zethu esinazo njengabantu bakomthwakazi.
Mnumzana Fuzwayo, lina lani njengeibhethu likaZulu, yiziphi izikhalazo ebeliyazifikisa kuqula le-Commonwealth lele?
Vele okuqakathekileyo yindlela abantu abaphatha ngayo elizweni, ikakhulu imathebheleleni. Ezithi zikathesi kuthiwa kulungiswa udaba lomjuqazo igenocide eGugurahund, kodwa uzathola ukuthi inkabazo ifiwe ngaphandle, inkabazo kayinikezwa ilizwi lalikutitsho ukuthi ifuna kube njani. Kuningi okuhlukumeza abantu bemathebheleleni, i-marginalization eyenzakala elizweni. So mbona ngazathi konke khonokho yizinto ezeziqakathekile ukuthi abantu siziphakamise ukuthi hhayi nalobo baba lo elitshele sithi yena uyalungisa udaba lombhuqazi, akalulungisi ngendlela esithisa i-victim, kodwa ulilungisa ngendlela esithisa umbulali. Yiso lapho dwa okuqakathekile ukuthi umhlawubekwazi ukuthi hhayi, ngoba ingozi ukuthi abantu bebhilive ukuthi udaba lomlilo uyalungiswa lona kusenziwa amadlwane. Umhlazane udaba lolu selulungiswa kuze kuyebuzwa abantu abayibo abalimanayo ukuthi bafuna ukuthi lubanjwe njani, lubanjwe ngubani, ngaphi, ngasikhathi bani.
Moyo, ngemva kwemihlangano yaleli qula labomnankagwa, labochamisa, lezinye inhlanganiso ezizimeleyo, ubona i-Commonwealth ivuma yini ukwamukela iZimbabwe futhi?
Esikunanzelelayo babuNkomo ukuthi ukukhuluma esikuzwileyo ikakhulu inkulumo zabo mnankagwa nezabo chamisa ngale, ikakhulu-ke kuyikho lapho okulendima enkulu yepolitics edlalwayo ebonakala international. Sizilalelile inkulumo zabo sazizwa nje, kodwa uyabona nje ukuthi ukukhuluma kwakhona ayisikho nje lokho kubonisa ukuthi abantu bazimisele ukubamba izinto eziyizo eziyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe libe yilokho eliyikho khona. Uma ulalele even abochamisa abazange bake bathinte ngento ezifana nalezi ubabufuza asezithintile ngeyinye izibalisa, okwenza bangazithinti ukuthi bona aziba-affecti. Njalo umnankagwa angeke akuthinte lokho ngoba akumu-affecti kangako, ngaphandle kokuthi-ke abe batshele ukuthi hhayi uyakulungisa, unendlela okuwulungisa, bebe sebejike ngale besivalele ngaphandle ngapha emathebeleleni ukuthi singezwa. Thina-ke sikunanzelayo ukuthi-ke asazi khona ngesiZimbabwe ukuthi bafuna ukukusolva kanjani, kodwa thina njengemathebeleleni ngapha emthwakomthwakazi, into engingayitsho ukuthi thina kasiza ukuthula, ngoba esikunanzelelayo ukuthi imathebeleleni ngumthwakazi yonke ijikelele ilokhe isibekelwe ngaphansi. Abafuni ukuthi ilizwi elangapha emathebeleleni kumbe komthwakazi lizwakale international. So ngaleso sizathoke thina-ke whether bayayibiseli iZimbabwe kumbe kabayibiseli, mbona ngani akuwenza kakhulu umahluko kithi ngapha emathebeleni, ngoba inhlupho zethu zabe zilokhu zingekasova lokhu zifanana. Ngoba ungananzela inhlupho zeZimbabwe eziningi ziye yene kakhulu kuma-human rights abuses, into ezasukela ngapha kuGugurahund, ukubulawa kwabantu, abantu abalokhu beqhubeka behamba nje kungena muntu obathintayo.
Baba Fuzwayo, akuyiphethe
akhangela enkulumeni zona izinto ngoba bethethe kamoya ngiyanokuhlezi abantu bonke abasesozibeya bathizimu umlikhangele lilizwe elilamazwe ayi-2 alenhlupho ezithiyeneyo, ukuthi ufithi ngobani oyabe mele uhlupho lwemathebheleleni. Because in super development terms, they are not seen as the national issue, but they are seen as a regional issue. So ukuthi kuluma labana bakhuluma ngombuzo that is not kuluma ngamangcwaba ngokuthathelwa amathuba emsebenzini nokungaqhathwa.